abantu bananzelele vele khona bangachaphi imfula nxa imfula igcwala ngoba awukwazi ukuthi izulu eline phezulu le linganani ungabona amanzi emancane uthi alapha ngiyachapha la kanti ngaleso sikhathi vele amanzi amaningi ayeza ngobuningi and in the end sitholani abantu sebegalula emanzini imota sezithethwe njalo njalo lesikolweni ethamba izulu liyasithola abantwana besezikolweni othitsha kabangavumeli abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundo izaba njani
abazali bazagibha imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikhona ezikolweni in case ngoba sikwazi phela you know lokudla phela abazakudla ngoba nanku phela sekubafikile bengalindele so lama local authorities yena ama council ethu ngalana kathi make sure ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso sabo climate change le uguquka komqoko you know komkhathi lokho our preparedness plans ahlale updated now and again ayikho nqane siyafika say to a local authority emadobo ifica kule disaster preparedness plan 10 years ago things have changed
lokho ngikhulumela ngezinto esingazenza okwakhathesi but in the long term uqakathekile ukuthi kube lemfundiso about ama disasters ezikolweni ku curriculum yethu kube lemfundiso kuzakhamuzi you know lokho esithi informal education futhi babuye but practically yini esingayenza in the event sihlaselwa ngama floods anje kukhona okungenziwa ukhumbule ukuthi amapolisa ethu ale department ya Wiliana yokwenyula abantu emazini manje that department can be expanded into communities abantu ba train ukungena emanzini besiyadinga abantu there is need for e practice nganjalo ke abantwana kabafundiswe even lokuswima ezikolweni kuthi in the event ngiyagalula kuyini engakwenza ngaswima ngcono njani you know akungabi njengathi sakhula ukuthi abantu abaswimayo you know it was something like luxury kathi it's no longer that it's a necessity that I know how to swim esakhamzini ngengane ama village lama ward civil protection committees ethu kanikwe i capacity ebanzi bakwazi ama sign ukuthi umfula nxa uza kugcwala ngamandla siwubona njani bakwazi ukumeasure you know bakwazi ukupredicta even besebenzisa our what we call our indigenous knowledge systems ngoba koko bekwenza konkana
sesikhangela phambili singabona kusenzakalani ngokuna kwezulu leli eliningi
kulama parts ethu isigaba zethu eZimbabwe ngapha esesifila to some extent you know the impact yale cyclone those years asiyatshela ukuthi ngani uya weekena uFred Law kodwa asikwazi phela uFred angamane futhi abe lamandla kakhulu abe sebuya asivimbezile singananzelele yikho bengisithi kuhle ukuthi sihlale silungiselela kodwa ngiyajabula lapha ngikhona iviki leli angikho lekhaya ngisemanikaland the systems the civil protection department ihliya kubeka kwacaca ukuthi we are alert as a nation yikho phela futhi labantwana abanye ukuthi bangaye esikolo and so on and so on so kuhle kube njaloke ngoba sikwazi ukuthi ucyclone lo uzathola amandla nini ince ngokusuku balamhlanje so yes angalimaza izifuyo angalimaza izilimo angalimaza izindlu lapho sihlala khona zilima leziwe sibili angalimaza ama bridge ethu